Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-11 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amanani ayethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni.
Unxa ukuwahlangana lobuhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus, uhle ube ngumuntu wokuqala osisayo kakhulu ukuthi lento iyabulala.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi amapholisa kumele achiyane nokutshona egijimisana labachayeli bemchova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho.
But uzafica ukuthi amapholisa athengelwe izimota ezinje zokuxotshanisa imchova ethwala abantu besize emsebenzini beze improve economy.
Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare noweChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokhu kungekho emthethweni.
Abantu laba bavele bayabekhona nxa sesiya kuma-election lapha, yibo abathi abantu hlalani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Kumanani awethulwe izolo, lolu gatsha luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kuthi abangamachumi ayisithupha lane babanjwe igciwane le-coronavirus. Asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumalanga amathathu adluleyo sebesedlula ichumi lanhlanu. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebeke babanjwa leli gciwane selokhu laqhamuka ngomnyaka awedluleyo laya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 39,496, kwatshona abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,626. Asebemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 690,452. Kusenjalo umfundisi Angliston Sibanda oke wagula umkhuhlane we-COVID-19 wasila utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bayaxwayisa abantu njengezinkonzo ukuthi bamukele umjovo we-COVID-19 njalo balandele iziqondiso zokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Unxa ukuwahlangana lobuhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus, uhle ube ngumuntu wokuqala osisayo kakhulu ukuthi lento iyabulala. So ngaleso sizathu siyakhuthaza kakhulu ezinkonzweni lapho esihamba khona labantu nesixoxa labo ukuthi bantu bakithi asehambeni siyejova, asihambeni siyethatha le-vaccine, ngoba lokho okunye okwama theory la ukuthi aye vaccine leza abantu bazafa ngemva kwe 3 years ngamanga angaso akusukho qiniso. So siyakhuthaza abazalwane, siyakhuthaza abantu bonke ukuthi abantu sambeni sithatha lo umjovo ukwenzela ukuthi sizenqabele kama vaccine savele sakhula silawo, sahlatshwa polio, sahlatshwa on measles le kanjalo nje ukwenzela ukuthi imizimba yethu yethuke ibisibisizo sibakwazi amasotsha ayo ukuthi alwisane lo mkhuhlane lo nxa usuthe wakuhlasela. So siyakhuthaza, siqhubeka sikhuthaza kuma platform amaningi ukuthi abantu nikasiqhakathisene impilo, kanti phezukwakho konke futhi siqhubeke sisenza simaintaina into a social distancing, sigqoka ama mask, sigeza izandla, lembuthanweni yethu le silandele izimiso ezimisiweyo ezizenza ukuthi singamemethekisi lo mkhuhlane. So kuyizinto esiqhubeka sizikhuthaza kuma platform wonke achiyeneyo ukwenzela ukuthi silweni lo bhubhane lo COVID-19.
Kodwa ukuziphatha kwabantu likubona sekunjani kathesi ukuthi balandela yini isiqondiso zokwenqabela iCOVID-19?
Lapho kungani kusoke kuba lohlupho nje, uyabona abanye nje labanye bengani kabasalandeli umthetho, kodwa bakhona ka iningi liyalandela nxa ubona kobulawayo. Kodwa bese kusibala kwezinye izindawo ubona khona usivele zikhona iziqoqodo izagqibe imiqhuqhumba yabantu abangalamakhanda ababe bengafuni ukuthi balandele umthetho, abangafuniyo futhi abangakazwisisi ukuthi ukubhubhane lweCOVID-19 luyabulala. Alula ukuthi ungumanotsha, alula ukuthi unothile, akula ukuthi ungumyanga, luyabulala alukhethi. Abantu banjalo sibabona nje beqhubeka bezenzela umathanda, bese siphinda bese kudingakala yibo labo abadinga ukuthi amapolisa akabadobhadobhe atshone bahlalisile ezinkambeni laphana bahlawule njengokutsho komthetho, ngoba bayizephula mthetho. Kanti njalo abantu abanjalo ba dangerous to society, ngoba they pose a risk of yokuthi babangele ukumemetheka njalo kobhubhane lweCOVID-19, babulalisa abanye abantu. Bakhona ke abantu abanjalo, kade siyakhuza ke siyaxwayisa njalo sicebisana ukuthi bantu bakithi kasize nqabeleni, senqabele abanye bethu abathandekayo, senqabele izihlobo zethu ngokulandela izimiso ezikhona ezokuvikela lokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Osomabhizimusi bakuBulawayo bathi amapholisa akulelo dolobho kumele achiyane lokutshona egijimisana labatshayeli bemichova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho. Lokhu kulandela udlakela olwenzakale ngolwesithathu enzikini yedolobho lapho okutshiswe khona amakhombi amabili, kwabulawa amafastele emota yamapholisa, kwalimala labanye. Kodwa amapholisa wona athi amakhombi la achiswe izikliwu ezigoqela osiphatheleni owindi kanye labathengisa emgwaqweni. Amapholisa athi lanxa elezimota ezilithumi lanhlanu ezikhangelane ledolobho lonke elakobulawayo ezisebenza kuhle ziyisithupha kuphela. Ngokunjalo usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Bednico Bebe utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi amapholisa kumele asebenzise imota lezi kulwisana lezigebengu hluphile kuleli dolobho.
Isimanga ntunga yokuthi eZimbabwe kuyahlutshekwa, but uzafica ukuthi amapholisa athengelwe izimota ezinje zokuxotshanisa imichova ethwala abantu besize emsebenzini beze improve economy, beyekela ukuthi bathenge imoto ezintsha zinikwe amapholisa homicide baxotshanisa amasela asethathela abantu izimali abafuna ukusebenza. Labantu laba vele kukhanya ngani into abayifunayo ikupromote amasela bakhlukulize abantu abasebenza nzima ukuthi bafide izimbuzi zabo. Mbona ngani isikhathi siyamfika, khathesi kuzabaphelela koloko kwezinto.
Lona udaba lwamasela lawa asegcwele kobulawayo ungathini ngalo?
Kuzima kakhulu nxa usenza i-business engathi i-cash business, ngoba nxa usenza i-business eli-cash business namasela abe buye ezethenga khonapho abone ukuthi ku-business kungena i-cash bayasebelandela ke. And ubunzima bangikhona esibutholayo ntungamili ukuthi silohulumende onganakiyo ukuthi ke abone ukuthi kulobubi obungaka obenzakalayo. Ngakunika umzekeliso ukuthi uhulumende wethu esikhuluma ngaye kadesi ulakho ukuthi ke nxa kusuka kuma election manje kusuka kuma election bathengele ama candidate abo wonke ongu 210 izimota bathengele ama officer abo wonke izimota bathengele ama department wonke izimota uzafica ngikunike example yokuthi khona apa ko Bulawayo kulama constituencies zangu 12 kanye le youth league le women's league le administration babe belezimota ezifika phose 16 kodwa uBulawayo wonke jikelele izimota zamapolisa ezimota ezizwayo ikazidlula 6 so kwetshengisa ke ukuthi uhulumende kanakile ke ukuthi adinge ukuthi kuvikeleke abantu sikhuluma ngamapolisa kunje nje le mali eholo labo liholo elingajabulisiyo kabasela mdladla ngokusebenza amapolisa abaxotshanisane lamasela so ngokunye kwakhona osokuyingxaki ke khonoko okuthwalise abantu nzima kunganani ke abantu bayesaba futhi ke ukuthi bahambise imali zabe bank ngoba ama bank kaso ma bank ayisele interest kodwa kade si imali sezidliwe ema bank sezisesabeka bekungangcono ukuthi mhlawumbe ngabe kuthi abantu ba banka zonke bezimali azisabhenkeki ngoba ungayibhenka ke imali yakho eningi yonke ihamba sisebunzimeni ngoba uhulumende kanakile kananzeleli ukuthi ke uhlupho lokuthi amasela aze abhakhe kanjena kutshengisa ukuthi ke indlela kade isebenza ngamapolisa ngesikhathi ke eZimbabwe kungalabo liganga okungaka amapolisa abe phethe ke ngendlela etshiyeneyo emsebenzini wayo
lungaqedwa njani lolu dubo
sibone ngani ke osomabhizinisi abenelisayo ngabe uhulumende ke uyabavumela bonke ukuthi ke babe lama licensed guns abehlala emsebenzini ke bese bedinga ke ama trained security ukuthi ke bazame ukuzincedisa ukuthi bavikeleke ikakhulu labo abarana ukuthiwa ngama cash business ama cash business phela sikhuluma ke ngama business anjengama fuel station ama business anjengama supermarket uyafica ukuthi ke kule cash eningi kakhulu ke vele ingena emabhizinisi nanjalo uqhakathekile ukuthi uhulumende akwenzeke kube lula ukuthi bathole ke imbobho yokuthi ke ama security labo abe lokuzivikela
umnumzana Bednico Bebe ngusomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo Idale le High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo eChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebezidiliza ngokungekho emthethweni. Idale lisekele isicelo esethulwe inhlanganiso yeHarare Residence Trust kunye leChitungwiza Residence Trust. Esethula isinqumo sakhe umahluli unkosikazi Edith Mushore uthe omanisipala abalandelanga umthetho weRegional and Town Planning Act okufaka sobala ukuba amakhansila kumele aqale aye emthethwani ndaba aphiwe imvumo yokudiliza izindlu kuqala. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende okhona kathesi nguhulumende olandela umthetho ehlonipha izinqumo zemithethwandaba lanxa engezelele esithi ubengakaboni isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngalolu daba. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo omela isigaba seSouthern edale lephalamende saqala ngumbuza ukuthi kanti vele kuyini ukubangela lolu daba.
Ngibona engathi kumbe kubangelwa ukuthi khona uhulumende uyabe engazanga kufaka engqondweni kuhle kuhle ngoba abantu laba bavele bayabe khona nxa sesiya kuma election lapha yibo abathi abantu hlalani ungakhangela ukuthi khona into lena leyo yokuthengisela ezitaladeni yaqala nini uzabona ukuthi khona yaqala ngezikhathi abantu bekhankasa so sebebona ukuthi khona sesidlulile kuma election sebeqalisa ukugqekezela abantu futhi khonapha befuna ukuyenza isitsotsi sokuthi khona laba bangaphuma baqalise kutsha babe sebenika abantu babo futhi yikho kukhona la
sizwa kuthiwa umthethwandaba weHigh Court usumisile ukudilizwa kwezindlu lokho ngokubona kwakho umthethwandaba lo uthethe inyathelo elilungileyo na elifaneleyo.
Mina mbona ngathi umthethwandaba ukhona ukuthi khona ungavumeli abantu ukuncindezelwa bathethe inyathelo elihle kakhulu uhulumende akavuzanga pho ukugqekeza amahlayana. So mina ngiyavumelana labo sibili yijudiciary esiyifuna yena leyo oyokuthi khona nxa into iwrong nxa kuright kuright lokho akulunganga lokho abantu kathesi baya ngapi bazothengisa ngapi ungapha umsebenzi kusesele Liver Brothers ini lapha ethatha abantu akula so abantu laba bazaphila njani so mbona ngathi umthethandaba uyenza into enhle kakhulu
kuyini okungenziwa ukuze udaba lolu lungaqhubeki lokhu lusiba egudwini
into engayenzwa lapha yikuqala uhulumende yakhe labantu laba endaweni ezokusebenzela into yakuqala bengakacabanga ukugcikezela abantu batshiyane ngemikhuba labo yepolitics leyo ukuthi khona nxa abantu sebesiya kuma-election babe sebeqalisa ukunika abantu endaweni abakwazi ukuthi khona akuvunyelwe so nxa sebefuna ukuthi khona bakhiphe abantu ezitaradeni ngaba yakhe indawo ezinhle aziduri ukuyakha izinto lezi khathesi into iproblemu ekhona yikuthi khona le council isiyithengisela abantu nje ama-private players iland ukuthi khona bayakhe lezi zinto so labayana abantu sebefuna ukuthathi ukuthi kona bathola izuzu sebedurisa abantu labana basakwanisa ukuthi kona bayobhadala lezi amarenti afunakalayo so yikho uhulumende kafuzanga adlalise umhlabathi benika abantu ama-private players ngabakhe bona ngabadinga upartner ozabuya ethi kona mina ngifuna ukwakha so sibe yi-50-50 kumbe yi-45-55 and so on yikho ofuze kuyezwa
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo emela isigaba se-Southerton edale lephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo umsakazo we-ZBC uludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe imvumo abaphatheke kumsebenzi wokuthokozisa uZulu ababalisi abahlabeleli ukuthi banako ukuquba imicimbi yabo kodwa bengabi labantu abedlula amachumi amahlanu 50 ababukela imicimbi yabo ngenxa yegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulojaha owaqoqa abangani bakhe abathathu ukuthi bathumbe unina lodade wabo ababevela kwele-Bhilitane. UJustin Ndebele ubikwa wahlangabeza unina lodade wabo egcekweni lendizamtshina kobulawayo wasebathatha ngemota wenza ngani usebanjwe izikliwi kanti ngabangani bakhe ababopha unina lodade wabo ngentambo bahamba labo edolobheni bafika babathathela imali lempahla. Kuthe sokubotshwe abangane bakaJustin ababili bamveza ukuthi nguye kodwa uJustin kabonakali ukuthi ungaphi kunye lo okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo ngiyathanda ukubingelela kubazalwa kuzizalwane zonke zaseZimbabwe ngikhuluma ngiseHolden ngizobuhlungu ngalolu daba lokuthi ubugebengu sobubhahile kobulawayo kulabaphatha imbhobho baphatha amarekeni baphatha imkhonto zonke izinto ezifana nalezi lobo bugebengu kakhulu ngiyabona ukuthi umuntu ocreator lobu bugebengu uhulumeni weZimbabwe mingaki imisebenzi aseyivalile bangaki abantu ade behamba ngemchova bedriver ngoba umchova omunye kuhamba ngabantu ababili laba abantu lahlekiselwa imisebenzi yabo ngalezi ndlela ezinjalo kwabe kuthiwa abazophila kanjani sebefuna ukuziphilisa labo kulokho okukhona so uhulumende kazama ukuvula imisebenzi yabantu angancindezeli abantu ngozuku uzukho sowabantu uzukho ngowayo kavula imisebenzi yabantu abantu bazisebenzele bazithi ngokuvala ukuthi abantu baziphilise yikho abantu abazophila ngale ndlela asebeyenza ngoba bonke abantu ngeke babe ngabantu abasemazweni ngoba imisebenzi ngekho abantu abakunanzelele lokho bangazifuna ukuthi baqinise ukuthi kuthiwe amaphoyisa amaphoyisa ayasetshenziswa yebo asetshenziswe kodwa akwenziwe into eziright ngoba laba phambili abangathi basezikhulu ezikhundleni ezirayi uma kuthiwa kwenziwa lokho ababheki abasemuva abanye abantu ukuthi bazophila kanjani bavumela nje ukuthi ku-right so le nto kayisoziphele uma kungalungiswa lezi zinto ngiyabonga msakazi
okunye uhulumeni we-ZANU-PF wawuthi wenza ukuhlakanipha uma kungabe ucotsha abamhlophe ezweni lakithi ususa abamhlophe emapulazini ufaka ama-overtrain umgabe akazange wafa wayithanda izimbabwe even ilangeloto noma yiliphi ilanga nje akazange wayithanda izimbabwe asoze ukuthi wathola umbuso ngo-1980 waphatha yini ayenzayo ukuthi ilizwe lasezimbabwe libe ngcono ngaphandle kokuthi nje ayenze into ezimbi ubulala abantu nakho konke okuganga bekwenza akuzange kobuye kwalunga ezweni lakithi mina ngibona kungcono ukuthi abamhlophe nje mabengabuyela ekhaya kuba nako sibaleka sise-South Africa silandela bona abamhlophe ababaleka abazalana lizwe lase-South Africa sili-overcrowded ngenxa yethu kungani ukuthi kanti abelungu bebuyele ezimbabwe bevusa izimbabwe nje ukuthi ibinjani omkhulu bethu bakhule kungcono ngoba bekusekhona abamhlophe manje umuntu akakwazi ukuthi uma umfaka eplazini akwazi ukuthi asebenzele i-district usebenzela okwefamily yakhe noma ilima eplazini ukhona ukuthi alime okwefamily yakhe kodwa umlungu ukwazi ukuthi aqhashe abantu akhuphe umgodi wamanzi akwazi ukufuya inkomo ezibuye zithengwe ngabantu futhi yikho-ke ngithayi kwaliphutha-ke lokhu okwenziwa i-ZANU-PF ukuthi ixoshe abelungu emaplazini ixoshe abelungu kwelakithi manje uma ungena kobulawayo nje uzokunuka inhlabathi nje dala bekuthi uma ungena kobulawayo uzokunuka izihlahla ama-flowers uzokunuka kamnandi kunuka ama-restaurant kunukelela nje kamnandi manje kobulawayo uma ungena nje kobulawayo ngathi ungena eplazini phazamisa kakhulu i-ZANU-PF ncindezela thini
ngiyalibingelela basakazi bethu be-studio 7 olibingelelayo ngisizathu dlamini ward 15 ngibingelela basakazi bethu be-studio 7 siyalibingelela siyalithanda lonke ntungameli inkomo kakhulu siyamthanda siyakuthanda bakithi ngihlutshwa indaba kamonzora nge-MDC alliance ukuthi kanti umonzora usifunani bantu umonzora kasiyekele bakithi umonzora kasiyekele thina siyayazi MDC alliance esiyifunayo loko kwakhe lokhu ngokwakhe kasimele eceleni umonzora wayekhona kucongress egweru wadliwa kala bantu umonzora kalale phansi ahlukane lathi nje ahlukane lathi umonzora kahlukane lathi bantu yabonga
salibonani salibonani basakazi studio 7 kunye nabalaleli umkhontwana lapha emphonzi plumbe ngilalele nje makhulu ngamakhomishini kabhodi lizwe lonke kuhlufunisiswa indaba zokuhlukuluza kwabantu kodwa uma ngikhangela kwenza kokhona kukhanya sengathi abantu ngabasemadolo emakhaya kakula bantu mhlawumbe ngoba ngisethi izolo bebesema-south kusasa bazabe bekobulawayo phambi kokusasa bazabe besema-south kambe sibabonile bonke abantu bebabantu ababaqondile ukukhuluma nabo thina abantu sithe sahlukumezeka kakhulu emakhaya singabonakalanga na ngoba inengo sahlukumezeka kakhulu ngabagugurawund kobe sikhangelele ukuthi uma kuliqiniso kaba vele lasebantwini basemakhaya
Salibonani lonke maZimbabwe lonke lani baphathi bohlelo be-studio 7 yalibingelela hhayi ndesikhalazo lapha sengebe yabhale hhayi ngiyafake amabhubhu voice note yami hhayi sesibaningi kakhulu ku-studio 7 kodwa ngiyabonga imali ngayibale yami sebeqalile abantu bonaba ama-veteran wona lawa sebeqalile kati baholiswani kokuona abakubulala ilizwe kangaka maZimbabweni asikwaleni lokhu kanti labe lokhu bephikelela into eyi-1 bengama-oveti baholiswani yini abayiholiswayo kanti akuholiswa amatitshi imali into esesiyikhangele lingazosibisela emuva we are poor now because of ama-ovetirini kathesi siyalwa sesibulele newesi kubangwa khonaobubusela bona abayenziwa futhi ngama-ovetirini kathesi lifuna ukubanika futhi imali banika imali yini basetshenziswa laba bantu ukuthi kathe sizoba sokufika ekhethweni sokukhulunywa ngezimali zama-ovetirini imali zama-ovetirini wayi kati wayi babongwani into abayibongwayo phezu kokusenzela uhlupho olungaka asifundanga ngenxa yama-ovetirini kwavala izikolo ngenxa yama-ovetirini kathe sibabulalisa abantu uma voting wonke ona lawo kusetshenziswa ama veteran athule izani lokhu iwona abakhuluma lutho njengama veteran ngama veteran kanjani nalawo azophakama namhlanje sofuna izimali abakhulume ngeproperty yathathwayo izano ezaphu lokho kuyazwakala lokho izano kayibiseli property yezaphu yayithathayo ngesikhathi segugura hundi asike sibambaneni zakhamuzi zezimbabwe mazimbabweni asike siyekele ukufunga ukuthi sinika amaoveti imali befuna ukuzidlela bodwa kathi sibala amamainzi balani balani amaoveti kathi balwa impiphi kathi yena leyo singenisenkingeni sisenkingeni ngenxa yempi yena leyo ayibiseli kusmith lingafunga ukudlala nangathi kathi liyenzani lisenza so aholana amaovetelini esibulaleli lizwe kathi sisikhuluma ngenholo amatitsha selifake ezama-oveti liyenzani i-oveti akunikwa amatitsha imali alike liyekelane la ma-oveti abasiwonelayo lapho abakabemi yiwo futhi abalokhu betshontshwa nala ma-oveti ama-oveti kuphela yi-ruling power kanti liyakwazi batsho bona bathi bona asinakwinta kuhonto ngesihlobo sabo asinakwinta kuhonto asimzimbabweni asimuzanu nangigandangariri kutonga kanti batsho njalo igandangari yatonga bafuna ukutonga kuphi kati hayi linganisi so akuphiwa amatitshi imali abake bemi indaba yamahoveti ngiyabonga studio 7 hayi kabi so hayi mahoveti alike kimi sike sikhulumeni ngendaba yamatitsha alibana ma-oveti athe silikhuluma ngendaba yamatitsha
lawo bekungamazwi elisithumele nge-WhatsApp angelani le-Studio 7. Nilakho ukusithumela imbiko yenu kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, abahlali bedolobho le-Washington DC sebetshakala ngezindawo bezihambela bengagqizetshakala kungakhathalekile lokuthi kule gciwane le-coronavirus. Kodwa lokhu bekhona abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Voice of America uNorel Brown uthi ubone abasekeli beqembu lomdlalo we-baseball ele-Washington Nationals bephithizela besiyabukela iqembu labo ngolwesithathu. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-California, uMnumzana Julian Bebe, ukuze sizwe ukuthi kunjani lapho ahlala khona kudaba lwegciwane le-coronavirus.
Hayi, ngapha ukukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba. Into ekhona enzima nje ukuthi ube kwazi ukuthi abahlabele ngobani njalo bahlaba ngaphi, ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu, ngeke ube kwazi ukuthi bangaka abangene kuleyani indawo ekhona laphana, bangaka abangene ngale ntshonalanga. Kodwa hayi, abantu bakhanya sili bakhuthele bahamba, njalo ngasixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile. And enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga ama-mask ngenxa yokuthi sebehlabile. Njalo ngapha ngakithi hayi vele i-mask ayikalahlwa. Wonke umuntu nxa engena ezitolo kumbe engene endaweni okulabantu abaningi kumele abele mask. So kukhanya sibili hayi kuhamba kuhle, abantu bangani bayazwisisa.
Umbone ngaba ngumuntu yini ongaba la mathuba okubusa kwelinye ihlandla njalo uMnumzana Biden, kumbe sizambona esiba njengoTrump owabusa okwehlandla elilodwa kuphela?
Hayi, ubaba uBiden ukhanya sibili umsebenzi wakhe uyawazi, uyaqhuba sibili kuhle. Ungenile isikhathi sifitshane sibile ngenile, kodwa kulento ezinhle eziningi esezenzakele. Nanku namhla abantu sebehlabile, ilizwe lonke likhanya sibili lilalele ekhuthaza ukuthi abantu bayihlaba, bahlaba sibili. Ende kutsho ukuthi engxenxa kusiyafika uJuly 4 njengokutsho kwakhe, abantu abaningi babo sebehlabile and kungatshintsha kuncede kakhulu, kuncede lomhlaba. Lalawo abantu ade belahlekelwe imisebenzi, ubancedile wakhupha izimali, abantu baphiwa izimali ukuthi babhadale amarenti, bathenge lokudla, bazincedise nje. Kube kuhle kakhulu ukukhanya abantu bakwamukele kakhulu lokhuyana. Hayi, ngubaba sibili okhanya ekhokhela kuhle, abantu bakhanya labo bengani bayathokoza ngento ayenzayo. Hayi, lo mbuzo unzima kanti. Ngoba la khona ngale ku-Congress bamthwalise nzima uBiden, la namajaha aphikisayo ama-Republican ungani sibili badonsele emuva. So asikwazi ukuthi into yakhona izahamba njani, kodwa laye ukhanya sibili kadlali, ufuna ukuthi yena lento ayicabangayo ayifunayo i-vision yakhe leyi abantu bayilandele kuphutshe. Hayi, mina mbone ngani sibili ngendlela asebenza ngayo sibili, nxa kungahamba kuhle uzangena okwesibili, uzazuza elinye ithuba after 4 years la angene. angiboni ukuthi ngalokho asekwenzile kathesi abantu bangamlahlela eceleni, bangamlahlela kachana. Akuzabonakala ngokuya kwesikhathi.
Lo ngumnumzana Julian Bebe, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Idale le-High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo eChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokhu kungekho emthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngesithi libe lempelasonto elijukela ngoChris Gande.